Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 16 kumpalakazi 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
IZANU PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba bantu beZimbabwe sebekuvumile ukudelelwa. Abalandeli beZANU PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle.
Abamabandla aphikisayo basola izinqumo eziphume kukhonferensi yeZANU PF izolo ezigoqela esokuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa emele leli bandla kukhetho luka-2023.
Nxa beqhubeka zinyanga ezimbili bephefumula behamba kodwa sozibaboni muntu. Semfunga lapho, ngiyafuma. Ijoyila amakhalabo. 2 months ongiphikisayo kwahamba emhlabeni.
Omunye wabalwela ubukhosi bamaNdebele umnumzana Andrew Mcijwana Khumalo wethu sela alwisana labo ngokufa. Inhlanganiso ebona ngokuqhotshwa kwenguqu izifa isile nkokheli entsha ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kukaPhilip Chiyangwalo Omega Spanda kukhetho olwenziwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla aphikisayo sebecothoze izinqumo ezithethwe libandla leZANU PF emhlanganweni walo omkhulu ophele izolo esigodini ezigoqele sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozancintisa emele lelibandla kukhetho luka-2023. Lelibandla linqume njalo ukuthi uhulumende sokumele aqhatshe kuphela abantu abalolongwa phansi kohlelo olusolwa kakhulu ngabanengi olwe-National Youth Service. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kutshengisa ukuthi iZANU PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba bantu beZimbabwe sebekuvumile ukudelelwa. Okwesibili kutsho ukuthi abalandeli beZANU PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle, ngoba nxa liza kuthi umuntu uzaba ngu-president ngo-2023 esehluleka kathesi kutsho ukuthi lina ukwehluleka lokho elikubone okwenzakala elizweni liyakukholisa. So angisazwisisi ukuthi abantu beZANU ngabantu abalobuchopho sibili obupheleleyo, ngoba awungazeke ukuthi kathi siyadubeka akula lutho luthengekayo, imali kayikho, amafutha kawakho kugcwele indwendwe. Lihle lithi yena lowo njalo nguye simfuke emfaka ku-2023. Kutshengisa ukuphazama okukhona lapha. Lo bukhokheli bangikhona kuyatshengisa ukuthi sebephelelwe zingqondo, ngoba nxa beza ukuthi bekhangele ukuthi i-administration eyiyo esikhangelele ukuthi sibone ukuthi kuba lobubuyelo elizweni, yiyo abahle bathi bona yena lowo president okhona owehlulekayo kade sisonke simkhangele, wonke umuntu emkhangele, bese kuthiwa bamfaka ku-2023. Kuyesabeka ke lokhu.
Bathi njalo kumele basebenze zekatalala njengohulumende bavuselele umnotho. Ubona bephumelela kulokho yini?
Kati vele umnotho wangkhona wabulawa mbani Ntunga? Uzathi wena ufuna ukuvuselela into wayibulalayo, okwaziyo ikubulala uzavuselela sikhathi bani kuwo obulalayo? Alibana ngabe bathi bavuselele umnotho kayisiba ababulalayo, ngangithi kumbe bakhuluma into ezwakalayo. Kakuzwakala abakhuluma ngoba yibo ababebulala umnotho. Nanku umnotho kathesi sikhuluma kathesi lapho esimi khona uyabehlula, bazawuvuselela bengaphi besehlule ukwenza abakufanele bakwenze kathesi. Akula mnotho abazawuvuselela, yi-statement abasikhulumayo ngamazwi nje abawakhulumayo ukuthi abantu balalele ukuthi kuthiwa kade kule conference besidla futhi imali zikahulumende. Ngapha thina sibhadala umthelo, bona basebenza ukudla ngapha bekulaleliswa.
Umnumzana Abednego Bebe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT. Sixhume njalo isiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi kuqakathekile mpela ukuthi abafuna umsebenzi kuhulumende baqale badlule kuhlelo lwe-National Youth Service.
Lokho okukhulunywa ngona abantu abaqale beyofunda esikolo lesi sokuthi bafundiswe nge-National Service lokwana kuqakatheke ekuthini khona ekupheleni lokuqaleni kwezinto zonke umuntu wonke kumele bakwazi iZimbabwe ilizwe lethu, kumele siligcine. Kodwa thina lapha silabafo wethu labodadewethu abasuka lapha behambe beyonxusa inhlupho ukuthi zibuye ezweni labo, beqamba amanga ngelizwe labo ngenxa yokuthi kumbe bafuna izikhundla kumbe bafuna amandla. Khonokho yinto embi ongamelanga ivunyelwe ukuthi iqhubekele iye phambili. So uzathola umuntu ozangena kuhulumende kodwa yena elengqondo yokufuna ukudiliza nokubhidliza pho kuyini okuzalungiswa emahofisini kwabana akula, ngoba lwana umuntu uvele ungene elengqondo ekubhidliza nokudiliza ukuthi esingathi yi-subjective yesikhiya. So kuqakathekile-ke ukubana abantu ukuthi bengakayingeni emahofisini kahulumende ngale kababe befundisiwe indlela yokuthi bona bahloniphe ama-principles aweZimbabwe. Singabi le ndawo kumbe kwezanu p f singabi le ndawo yonolothi nge-MDC kodwa iZimbabwe abe yiZimbabwe.
Lithi njalo umongameli Mnangagwa nguye omele ancintise elimele kukhetho luka-2023. Lijaheni kanti njengoba sisandaphuma nje kolunye ukhetho?
Akujahanga lutho, ngitsho sesisakha indlela yokuthi bona into ziqale ukubanyana zikhanya siya ku-2023. So akujahanga lutho, yinto nje ekhulunywayo nje kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU PF.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Omunye wasebeziveze njengenkosi yoqobo yesizwe sikamthwakazi umnumzana Andrew Mcitshana Khumalo sexwayise abanye abangisana labo lobu bukhosi ukuthi bangalinge baqhubeke ngoba baza kufa bengagulanga. Kubika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Andrew Mcitshana Khumalo uthi nguye kuphela inkosi yesizwe sikamthwakazi, ayikho enye. Uthi yena wabekwa ukuba inkosi mhlaka Fontulikazi 2010, ebekwa nguShembe, umprofeti webandla lama-Afrika elamaNazaretha elidume kakhulu kwele South Africa. Umcitshana uthi umlando wosendo lwakhe ukhomba khona ukuthi nguye inkosi. Uthi uzalwa nguCetshwayo Khumalo, ozalwa ngumlingo Khumalo, ozalwa nguGqibo Khumalo, ozalwa uMbehane, ozalwa uMzilikazi. Abanye asebeziveze ngokuthi yibo inkosi yesizwe sikamthwakazi bagoqela umnumzana Stanley Raphael Khumalo owaziwa njengenkosi uMzilikazi 2, uPeter Zwide Kalanga Khumalo owaziwa njengenkosi uNyamande loBhengula 2, uBulelani Colin loBhengula Khumalo owaziwa njengenkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi. Kodwa ke umcijwana uthi badlala ngegeja kuziliwe.
Lilizwe lami leliya ngingedwa, hayi nomunye umuntu, hayi nobani, ambambisani nobani.
Ngabe kuqhubeka
zinyanga ezimbili bephefumula behamba kodwa sozibaboni muntu. Sengifunga lapho, ngiyafuma ijoyila amakhalabo 2 months ongiphikisayo kwahamba emhlabeni. Sengiqalisa ukuhlakula ukhula.
Imizamo yokuthola kuphawula kwamanye amacele athinteka kulokho okuthiwa umcijwana ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Kodwa ke enkulumeni ethulwe nguNduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ngevike pheleleyo owayekhona ngesikhathi inkosi uBulelani loBhengula Khumalo kaMzilikazi esethula inkulumo yakhe yakuqala emphakathini, uNdiweni wakubeka kwacaca ukuthi uBulelani nguye okhethwe ngamaKhumalo njengenkosi, njalo abethuswa yilabo abanye asebefuna lesi sihlalo ngoba vele umbango wobukhosi yinto ehleli khangelelwe ukuthi ingenzakala. Asizweni ukuthi okaNdiweni wayetheni phambilini ngombango obukhosi.
Phakathi kwenkinga-nkinga le, thina sathi hayi sizaqonda isigodlo umbulazi uKhumalo. Siyacela ingane. Ngafika le nkosi uveze uMaduna oKhumalo baphakula abakuphetheyo. Yikho ke ma umuntu edidekile nje engqondweni, yena akhangele kuphela ukuthi amakhosi izinduna zisekela ngapi, zimelo bani. Nansi impendulo.
Abanye bathi balethemba lokuthi nxa inkosi yomdawe ingathatha indawo yayo kusizwe sikamthwakazi, impilo iza kuba ngcono kakhulu njengoba besithi owakhathesi abasuthiseki ngendlela uhulumende abaphatha ngayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Direct from Washington, the Voice of America.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu esilethulelwa ngoGibbs Dube.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngilo baba mkhulu babelobo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sixoxa ngodaba sibilongana luyahlupa udaba lokuthi kulamadoda achiya omkabo ekhaya bona bese eGoli kumbe eBotswana kumbe endaweni ezijeneyo. Mase ubuyela ngesikhathi seKhisimusi kumbe kanye ngomnyaka kumbe bengabuyi. Uthi ngixokele oludaba ngilonkosikazi sakhile line ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngibe lo baba unqabeni Nyandwe Mkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe ukona ngale kule South Africa. Madube kunjani?
Ngiyaphila podcast kunjani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube kunjani?
Hayi siphile kakhulu. Ngikaze ngawe sibili Madube. Nangu umama sechiwe ekhaya sibili. Nxa usuchiwe ekhaya kawukukhumbula indoda.
Asozekile mawungumuntu le oleminzwa njengomuntu wonke angeke uthi umnyaka wonke January kuze kuye kuthi semuntu elokhu ezihlalele eGoli ayebuya futhi abuyathi 1 week aphinde abuyele uyabuphila njani uhlala njani okuhlukelayo ukuthi ye umama siyasala emakhaya kodwa ubaba ngaphonge ukuthi athi 1 or 2 or 3 months abuyele ekhaya 1 or 2 months abuyele ekhaya umnyaka usuzuye phele lokhu ebuye ehamba njalo kwenza ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ubaba ukhona ayifona ukuthi ahambe umnyaka wonke Inqonye futhi umnyaka uphela angavuyi lokubuya but kaye kungekho right kodwa abanye bayahamba nyabona iminyaka useyaphela uyabehambe kavile kathathu oka-4 ekhaya
mhm Baba Khumalo nanti udaba sibili lapha ungathini
yona indaba yokuthi siyahambe sithiya unkosikazi emuva inzima babuthiwe ngoba ekugcineni sigcina sesilingeka futhi njengamadoda sithola ukuthi indoda kayisabuye ekhaya kanti silomunye umfazi khona ngale eGoli njalo le mali okuyabe kumele ukuthi iyondla abantwana igcine ingasafiki ekhaya ikubona amanye amadoda igcine ingasabuyi so le ndaba le babuDube iyahlukumeza kakhulu hhayi omama bodwa kodwa nelabo baba bonke so indaba mina engicabanga ukuthi kumele ukuthi kube le ndlela mhlawumbe njengomama ekhulumile ukuthi mhlawumbe indoda ngenyanga ekupheleni kwenyanga iyevakatshe ekhaya ukuthi abantwana babemazi njalo kube lokudla lempahla futhi ozithengela abantwana ukuze ubonise ngempela ukuthi kusiyodla abantwana ekugcineni babuDube okuhluphayo ukuthi ugcina sokusiba la malubo omhlaba usukhohlwa le mbuli ekhaya so sendaba ibuhlungu kakhulu babuDube
ye Madube khona okukhulunywa ngubaba uKhumalo ukuthi ugcina kusiba la maluba omhlaba lawa ugcina kugadaza kakhulu ngapha kumama la kubaba ngale ugcina kunganizani kuyahlupha lokhu akukucasisela uZulu sibele ukuthi pho kubanjwa njani
amalubo omhlaba abe ekhona njalo baba angaqalisa ukuthi adinge khona lapha yabe khona le mkhuhlane igcweleyo le uyawuthatha abe uyazowunika umama ozihlalela ekhaya egcina abantwana ekuphinde futhi ayale sokuphambili nxa sokubonakela ukuthi sokungena umkhuhlane ekhaya ayale ukuthi ngiyobuye la but ungahlala usithi mbijana mbijana usiye ekhaya le mali sozuyidlala siyabulokhu uhamba siyayinika imuli but ungahlala uhlala udinga amalubo omhlaba uyagcina usiba le problem ngoba ethe end abantwana bazalamba kumbumfazi cina ethethe izikhwama wabuyela uzawusulokhu usebenzela emuva ukade ungabulokhu usiye ekhaya uvusa lapho kuyekhona ucinga umenda umuzwa uyacina ube ngumuzwa orayi ukade omama lathi nxa sisele emuva uyacina uyengimcina udinga into ezinye ezizakwenza ukuthi kusasa uba uyathutsha ungakwazi akuthole futhi usunomunye umuntu osendlini so ubaba ngabulokhu ehambe ebuye ekhaya siyabe sizama ukuthi si-avoid izinto ezinjengazonezo
ye baba Khumalo khonoko okhulunywa ngumadube ukuthi kulabo umatshayinyoka phela umatshayinyoka bayasala khona ngale khaya kuhlupha pho-ke omama bakubamba njani khonokho
leyo umatshayinyoka babuDube iyahlupha ngoba ekugcineni umama ngoba okokuqala kumele sikucabange ukuthi sonke sile mizwa kuba lesi sikhathi lapho okudingeka khona ukuthi sisondelelane njengalokhu senza isivumelwano so nxa mina sengasabi khona noma umama engasabi khona kuza kwenzeka ukuthi ekugcineni laba bantu laba omunye abe lomathayinyoka omunye abe leluba lakhe ngiyavumelana kakhulu lomama ukuthi indoda isondele umama asondele mhlawumbe nxa mina ngingasahambanga ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha ngisho ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha so ukuze si-avoid indaba zabomathayinyoka la maluba yikuthi noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo zonke izikhathi
ye siyabona Madube kade sivele abaningi sebebuyele ekhaya bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi heyi engxeba ngathola kume kubi sijala ukuzwa kuthiwa-ke unazibani ubulewe into ezinjalo pho nxa sokunje kuphathwa njani
manje kuba lobusungu vimola so kunjalo abaningi bangkhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlangothi oliyi-1.
Yelo ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube, incwadi kwezamasiko esintu. Besixoxa njalo lobaba uNqabeni Nyandeyomkhonto Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilayo.
Kangele zinye zizwe ziyawagcina amasiko wazo. Kangele amanye amazwe bayawagcina amasiko wazo. Owawusenziwe manje.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikoke. Lamhlanje kuhlelo sixoxa ngempumelelo yabatsha abaphila emazweni abayizalwane zeZimbabwe. Sike saxoxa lomnumzana uHope Tyrone Dlovu, yena owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tuvel, yona ekhangelele ukuthuthukisa indlela abantu bagada ngayo imichova. Lamhlanje sixoxa loNdlovu ngenxa yokuthi inkampani yakhe isikhethwe ukungena kuhlelo olulapha kwelemelika ngaseWashington DC olubuzwa ngokuthi Helicon Incubator Program, olulenjongo yokuthuthukisa abosomabhizimusi abasanda ukuqala ibhizimusi labo ngesiNgisi sithi ama-startup companies. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Hayi, ngiyabonga Mike, kunjani wena?
Hayi, hayi, ngiyaphila bhuti. Ngilethemba njalo ukuthi abalaleli bona labo bayaphila. So bhuti, masixoxe Helicon Incubator Program, awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo.
I-Helicon yona kahle kahle injongo yayo ukuthi incedise abantu abasakhulayo abenza amabhizinisi ukuthi bekwanise uku-raise imali njalo lokuthi be-launch ama-products achiyene-chiyeneyo. So I think khona ngendlela kuyikho khona siqalisa uhlelo lwakhona ekuqaliseni komnyaka ka-2019, njalo sizabe sikontinua uhlelo lwakhona kuze kuyefika uJulayi.
Awungitshele ke mnumzana ukuthi nxa abantu besithi incubator program, kahle kahle lokhu kusho ukuthini?
Abakwenzayo kona kahle kahle ukuthi bayanika abantu abasakhulayo ama-resources ukuthi benze amakhampani abo. So abakwenzayo ukuthi njenge-Helicon lay and njenge-Helicon incubator program lay basinike accommodation for 5 months on lezi service lazo. Beqeda khonapho bese besinika lele madlanyane ukuthi sibe sihlale yamileka sibe sikwanisa ukuthi nxa sifuna ukuthi launch i-business lethu selilauncha kuhle. Phezu kwakhona lokho okuqakathekileyo kakhulu ukuthi bakwanisa ukusilinka lama-investors alapha eMelika lase-Europe ukuthi besincedise ukuthi silaunche ikampani yethu kwamanye amazwe nxa sesiya phambili.
Uyini umehluko okhona phakathi kwe-Mass Challenge? Last time saxoxa lapha kuhlelo lwabasakhulayo siyithintile i-Mass Challenge. Njalo manje usungena kulinye uhlelo i-Helicon Incubator Program. Yini umehluko okhona phakathi kwenhlelo lezi ezimbili?
So i-difference yangkhona ikabili. Kuqala ukuthi i-Mass Challenge awuphiwa accommodation, bayakunika office space. Bekunikele ama-resources like into ezinjenge-Google, Google Cloud Services, Amazon Cloud Services, ukuthi ukwanise ukuthi uyakhe i-product lakho zakulithengisa. Njengalapha esikwenzayo ukuthi siyakhe i-app, i-Helicon Incubator esikwenza manje ukuthi sisithatha from i-stage lapha challenge esichiye sikhona. Bakhetha out of 500 aba-applyer for the program, bakhetha 8 teams, and those 8 teams ama-team that are working on i-social innovation. So okwenzakalayo ukuthi i-Helicon i-focusa on a very specific group of abantu abenza amabhizinisi.
Angiyakuzwa ke. Lapho sagcina ukukhuluma lapha kuhlelo lwabasakhulayo, uthe kimi njengenkampani likhangela ukuqala ukusebenza kweZimbabwe kulomnyaka. Lokhu kusaqhubekela phambili na?
Yes, lokhu kusaqhubekela phambili. Sifuna ukwanisa ukulaunch inkampani yethu, ukulaunch iproduct lethu kobulawayo ekupheleni kwe-month ka-December le. Ngoba kade si-festive season, abantu bayamuva kakhulu. Sifuna ukwanisa ukuthi nxa silauncha i-pilot yethu, abantu bakwanise ukudownload i-app belisebenzise kahle kahle.
Yebo ke bulawayo omuhle, mthwakazi omuhle, liyamuzwa iyeza iTuvel. Hayi Ndlovini, ngikuzwile kahle mnumzana. Gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, njalo inkampani yakho iTuvel kumele bayephi?
Ngalifuna ukwazi nge Healthion incubator lehamba ku www.healthion.com. Lapho bachazisa-ke ukuthi uhlelo lolu kahle kahle ngolwani lama-benefits ama-startups awatholayo and kahle kahle labantu abasha abafunqasa amabhizimusi abo even besezimbabwe kumbe besediaspora lapha liyakwanisa ukuthi ku-next cycle likwanisa lani uku-applya for the same program and kahle kahle ngiyaliqonqosela ukuthi li-apply to ama-program anjengawona lawa nxa lifuna ukwazi nge-tuvel liyahamba ku-www.tuvel.com njalo yikho lapho ezathola khona ama-updates ukuthi kuyini kahle kahle sikwenzayo njalo siyaqhathisa nini ukulontsha.
Hayi, mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uHope Thariro Ndlovu owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tuvel. Kwanelo kwalamhla bafethu masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo nguMike Hove sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki emnandi. Kholisana abontanga. Bye bye.
Sibongeke uBig Mike ngalolo hlelo. Singeneke kohlelo lwamakholo. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni lamhlanje.
Siyahlangana bazalwana abathandekayo elizwini lenkosi namhlanje esiza kulithola encwadini ngokuloba kaLuka isahluko ngesesithupha indima yamashumi amane lantathu kusiya endimeni yamashumi amane lanhlanu. Kufundeka kanje: ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuthi omubi awutheli isithelo esihle. Ngokuba yilowo nalowo muthi waziwa ngesithelo sawo, akukhiwa kambe amakhiwane emeveni nezithelo zomvini azikhiwa ejijolweni. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle enhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi. Ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Lapha ilizwi lithi ubuhle bomuntu busenhlizweni. Ngenye indlela, xa sikhuluma ngomuntu sikhuluma ngobuntu bakhe. Kasikhulumi ngemvunulo yakhe, kasikhulumi ngemfuyo yakhe, kasikhulumi ngokuphakama kumbe ngokwehla kwakhe, kasikhulumi ngokubhekeka kobuso bakhe, ulekhanda elikhulu, ulendlebe ezingamakhwakhwa kumbe unjani. Kasikhulumi ngokubonakala esikubona ngamehlo enyama sibe sesithi lo umuntu muhle. Kakuyi ngokuthi uvathe izigqoko ezinjani, angagqoka isudu edulayo yohlobo oluphezulu kodwa asale emubi. Angaba lesikhundla esikhulu eze konke okubona ngamehlo enyama kodwa asale elokhu emubi. Ngoba lithi ilizwe esilibalileyo ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi. Ngenye indlela, umuntu isithelo asithelayo sisuka enhlizweni yakhe. Inhliziyo yomuntu yiyo ethwele ubuntu bomuntu. Inhliziyo yomuntu yiyo etshengisa ubana uvele ungumuntu onjani. Xa umuntu evula umlomo esekhuluma, ilizwi lelo liyabe litshe ukuthi ngabe ukhona, awudingi bani. Zazele ngenhliziyo yakho ukuthi lokho ukukhulumayo ngomlomo wakho kusuka enhliziyweni yakho. Kuyakha yini kumbe kuyabhidliza, kuyaphilisa kumbe kuyabulala. Bakhona abanye abantu abanye bazibizingela amakholwa abathi bona bakholiwe kodwa bawukhupha emlonyeni kuyesisabeka. Abanye ngabakhokheli endani bakhokheli abantu bafane lo muthi omuhle onjengomkhiwa lapho abantu abazahamba bayocatsha khona nxa ilanga litshisa bayethola izithelo nxa sesithe sathela leso sihlahla. Abanye bakubalekela khona lokho, bafana lezihlahla nje ezameva. Yiko kuthiwa abantu bangazake bayekukha isithelo somkhiwa esihlahleni sameva ngoba bazahlatshwa babe mdwejudweju baphume legazi. Baningi abantu-ke esibabonayo abahamba bedala izinto ezingayisizwe emphakathini ngisho lasemabandleni. Zihlobo ezithandekileyo, hlola inhliziyo yakho, ukuthela izithelo ezinhle ube lephunga elihle wamukeleke uNkulunkulu nakubantu.
Ah kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Thixo ingcwele wena ongehlula lutho. Ilizwi lakho kalingene lihlale phakathi kwethu. Nkosi yokuthulabela athi silondoloze sineke inhliziyo ezinhle ziyathela izithelo ezinhle. Sukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla.
Sile temba libusisekile engentshumayelo kamfundisi. Kutaba oluphuthumayo esisanda kulwamukela kufe abantu abalichumi lanye engozini yokungqikilana kwamakhombi amabili eMurewa ntambama namuhla. Amapolisa athi enye yalawa makhombi idubuke iviri laphambili yasitshayana lenye ebiphambana layo. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso ebona ngokuqhutsha kwenguqu izifa isilenkokheli entsha ngemva kokunqotshwa komkhokheli wayo umnumzana Philip Chiangwa. Lo msekeli wakhe umnumzana Omega Spanda kukhetho olwenziwe namuhla. UChiangwa unqotshwe nguFelton Kamambo onguye osekhokhela izifa esekelwa ngumnumzana Gift Banda yena onqobe uOmega Spanda. Njana Junior the big animal yehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo ngengoma yakhe ethi Thulani nilalele. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalishumi lanye engozini yokutshayana kwamakhombi amabili eMurewa ntambama namuhla. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.